wona ama managers ePhalyamende kanye labagcini sihlalo bePhalyamende awu ezabo indawo zokulala sezivile sezilungisiwe kobulawa sezikhona thina ke njengamalunga edale ePhalyamende njengami nsuka eBhinga bathi ukuthi ngiza driver nsuke eBhinga ngihambe ngiyengena ku-official opening bese driver njalo ngibuyele yini eBhinga ngoba ngendlela vele kusebenza ngayo kufuze ukuthi ngafika kobulawa kulomsebenzi ngikwanise ukuthola indawo yokulala so sasesibuza ke ukuthi u-clerk of parliament akwenzileyo ke yikuyini ukuthi amalunga edale leParliament engafiki ebonakale selala ezitredini wona esiya emsebenzini welizwe elapho kwake kuvulwa khona iParliament ngokusemthethweni so yikho kade sikubuza njengamalunga edale leParliament besingadinga amalawensi zokuyalala ngoba vele asila amalawensi zokulala akula MP ophiwa amalawensi zokulala iParliament iyayenza ama-arrangements lama hotels afana labo Holiday Inn ama hotels zonke ka African Sun lama hotels abo Rainbow Rainbow Group of Companies bayenza ama arrangements ukuthi ama members of parliament nxa ethe afika kuleyo ndawo yasemsebenzini ekwanise ukuthi ethole indawo yokulala
manje ligcine lithola na impendulo
impendulo asitholanga ngoba impendulo esiphiwe khonapho impendulo kade sithi njengama members kasizihambele siyebuza ku administration ngasengisithi ke mina kunzima ukuthi amalunga awedale le parliament ayi 400 si 400 all in all isine sihlanganisa isinethi le national assembly singu 400 sihambe kambe siyelayina sinayinele ukuthi sibuze ukuthi ngiza kuyalala ngapi ngelanga lokuthi ngiyebona ngiyekuzwa i-official opening yeParliament akusebenzi sasesithi thina besicela ukuthi i-administration yeParliament itshele umgcini sihlalo ukuthi malungisele lobani ayenziweyo then kwenziwe i-announcement yeParliament leyo announcement ayisayenziwanga wokutshengisa nje ukutsho ukuthi amalunga edale leParliament nxa ehamba kulomsebenzi ayafika ezibonile lapho kokulala khona nxa beya refundwa beya kurefundwa baya refundwa kuphela ifuel